Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulugandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 21 mfufu 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU isisole uhulumende ngokuthi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali engamadola emelika angamakhulu amahlanu iUS $500 awumngcwabo.
Asiboni ke kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile.
Umkhokheli webandla le Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofeti kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni awe South Africa izolo lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane lecala lokungethembeki.
Udaba lukaBushiri ngendlela engiyibuka ngayo ngibona ingathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehambe bonakalisa njalo ukuthi neyimali.
Sokulabantu abayizigidi ezedlula amathumi amathathu asebevotile kukhetho lwemelika ngesikhathi abanye abebandla lama-Republicans besola umongameli Trump ngendlela akhankasa ngayo.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa ukuthi indaba eaffecta wonke umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kwanapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU isisole uhulumende othi usezabhadala imuli zezisebenzi zakhe imali elingana lamadola emelika angamakhulu amahlanu $500 eyomngcwabo nxa isisebenzi sithe sabhubha. Unobhala ogatsha olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ngaleli nyathelo esithi alilani lama-burial society ayabe evele ebhadalwa izisebenzi. Uthi njalo uhlelo lolu soluqalisile ukusebenza. Kodwa inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele engezelele izisebenzi zakhe iholo zisaphila zenelise ukuphandela izimuli zazo hathi ukugijimela ukuphathisa ngemali yemfa sezidlulile emhlabeni. Izisebenzi zikahulumende eziningi zihola imali ephansi kwamadola emelika alikhulu US $100. Njalo sikhuluma nje ababalisi abaningi baphakathi kokukhalala umsebenzi phezu kodaba lweholo. Umnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lo Moyo.
Besikhangelele ukuthi uhulumende enganika izisebenzi zakhe imali ebambekayo elohlonzi iUS dollar ukuze phela bekwanise ukuzibhadalela ama-insurance e-funeral. Asiboni ke kuqakathekile ukuthi uhulumende abe sesithi uyazinikela ke ukubhadalela umuntu osebhubhile. Kanti nje aluba abantu bayakwanisa ukuzibhadalela bodwa ama-insurance phela angabagcina nxa isikhathi sesifikile. Somsebenzi wakhe abantu kufanele bezibhadalele bezikhethele bona ukuthi bafuna ke insurance ipackage enjani nxa isikhathi sabo sesifikile, bafuna ukugcinwa njani. Besingakhangelelanga ukuthi uhulumende nguye oseza decide ke ukuthi unika umuntu otshonileyo imali engakanani kumbe imuli yomuntu otshonileyo imali engakanani. Sifuna imali ifake eholweni umuntu abe sezikhethela ke ukuthi ingamgcina ngayiphi indlela. Kuyamangalisa ukuthi silo uhulumende ogijimela ke ungcwaba abantu asila hulumende okhangele ukuthi asize abantu abaphilayo ebanike impilo ende bekwanise ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukuzivikela agijimeleke ukuthi abangcwabe kuyatshenisela ukuthi abantu ke abasikhokhelayo ungani babonela eduzane kumbe imbono yabo ichiyene labantu abanengi
okwenziwe nguhulumende lokhu ubona kungahuka yini abanye ababalisi ukuthi babuyele emsebenzini
lokhu okwenziwa nguhulumende engazange ke ahlale phansi labakhokheli bezisebenzi asibonike kutshintsha indlela ababalisi kade bekhankasa ngayo ngoba phela kasiloholo lokho kutshiwo nguhulumende ababalisi bebekhala ngeholo ukuthi kabasakwanisi ke ukuthi baye emsebenzini imali abayiholayo ayifinyeleli ukuthi ibaphathise ukuthi behambe belapha abasebenzela khona njalo begcine imuli zabo limali ekhunywa nguhulumende asiyomali abayinikwayo imali enikwa umuntu osechonile asiboni ke kungatshintsha ke umkhankaso wezisebenzi abalawo okwamanje
umnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele we-ZCTU ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 lanxa i-ZCTU labanye bekusola ukwenziwe nguhulumende yena uhulumende uthi wenza konke akwenelisayo ukuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi zakhe. Inhlanganiso zamatitshala lazo zithe kumele uhulumende abhadale izisebenzi zakhe zisaphila hatshi sezibhubhile. Kheli webandla le Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofeti kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni izolo ePretoria kwele South Africa lapho abakade bedingakala khona ngokuphathelane lecala lokungethembeki kulabantu abathi balahlekelwa imali yabo kumprofeta lo bezama ukuyizalisa njalo bathi uyenqaba ukuyibuyisela. Umbiko wethulwe libandla lakhe izolo uthi amapholisa eSouth Africa ohlobo lwamahawks azise amagqwetha kamnumzana Bushiri lonkosikazi wakhe ukuthi bayadingakala. Bababophe unkosikazi wakhe obesendlini kwathi umnumzana Bushiri wayazinikela emapholiseni njalo umbiko lo uthi uzalandela konke abomthetho abafuna akwenze. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum, yena othi inhlanganiso yakhe isisebenze lezinye izalwane zeZimbabwe ezithi sezike zaqilibezelwa ngamaprofethi labanye eSouth Africa. Umnumzana Sibanda oyingcwethi ecubungela izomthetho utshele usithandekile Mhlanga ukuthi umnumzana Bushiri uthethe inyathelo elihle ngokuzinikela emapholiseni kulokuyangeka esebotshwa. Usibanda uqala ngokuchasisa ukuthi umthetho ungaluphatha njani lolu daba lokuthi ubufakazi bungatholakala na.
Udaba lukaBushiri ngendlela engiyibuka ngayo ngibona ingathi ludaba oluzophetha kabuhlungu kuye kakhulu ngoba engumuntu othenge impahla eningi ehambe bonakalisa njalo ukuthi uneyimali kanti le yimali abeyithola ubengayitholi mhlawumbe ngendlela efanele kumbe ngendlela esemthethweni okufana nokuboshwa kwakhe ngonyaka ophelile lapha beboshelwe khona ukuthi amabhanoyi lawa awathengayo ama-private jet ubawathenge ngemali ekade u-cash engakazi ihambe ukudluliseka ngamabhanga okusho ukuthi le yimali lezi azifake laphaya kazikaze zikhutshwe intela kuzona bese kusithi njengoba sikhuluma kanje ngezinhlelo zabo zokuzaliswa kwezimali abantu abaningi bakhupha imali abanye bekhupha 100,000 rands abanye bekhupha 200,000 ngoba bethenjiswa ukuthi imali yabo izozala iphindaphindwe kaningi ukuthi 100,000 angabuya sengamamiliyoni amathathu. Abantu bakujabulela kakhulu lokho, bafaka izimali ngobuningi babo, abanye bathatha izimali zabo zokugcina. Njalo abantu banazo, banabo ubufakazi bokuthi bafaka izimali kulezo zinhlelo zakhe. Ngendlela esibuka ngayo kusho ukuthi laba bantu njengoba bakunikezwa ebandleni kusho ukuthi yena umnikazi wakho konke lokho nguye uBoshiri sizwile ukuthi usethanda ukuthi athi yena cha yena naye ubengazi ngabantu abasebenza kuye abaphazamisa leyo nto sibona ingathi ngeke mhlawumbe abantu bavume ukuthi bethwesele licala ngoba besazi ukuthi umnikazi nongqondo wazo zonke lezi nhlelo nguye bazogcina belikhuluma iliqiniso maba ngalikhuluma iqiniso ukuthi hayi uyena ungqondo wakho konke lokho kusho ukuthi kuzobe njesele imishonela ilanga indaba yakhe izobe isiphelile ngakho ngendlela esibuka ngayo uma kuyikuthi abomthetho isandla somthetho singacubungulisa singafunisisa kahle zonke indaba namacala awathweswayo kangibona ukuthi uBoshiri kukhona ukuzomsalela ngibona sengathi uzothathelwa yonke into anayo asale nje
udaba lolo lungamukelwa njani ngabantu beZimbabwe nabo bengabe bengabanye abathi mhlawumbe wayebaxele beze
yebo baningi kakhulu labantu beZimbabwe sibathola kade belandela uBoshiri akade bekulokhu kuqulwa okwezimali nabo bethathelwa izimali zabo ngalindlela engajabulisiyo okokuthi nathi njengabasebenzisana nabantu abokuza lapha eSouth Africa kunabantu abaningi kade bezile phambilina beza kuthina ngawo lamaso abo kwenza izimali okade kuthiwa ngabekelwa befundisi ngabekela ama stewards nenhlelo ezithile zabantu abathile akade nabo bekhala ngeyimali zabo so kuyinto besiyazi kanti njalo baningi abantu akade bebhekane nale inkathazo
yena ulosekelo oluningi yini ukuthi abantu abaningi bayamxhasa
unabalandeli abaningi kakhulu umnumzana uBoshiri kanti lokho sibona ingathi esinye sesizathu ezenza ukuthi abantu abaningi balandele ukuthi abantu basemhlubulweni owase ezansi yase-Africa sikubiza nge-Southern Africa abaningi balambile njalo bahluphekile kakhulu okwenza ukuthi abantu balandele nalo bayini abacabanga ukuthi ngabanikeza ithemba okufana nakhona lokho ukuthi besike sibone ezinkonzweni zabo abantu kuthiwa bathola imali abantu kuthiwa bathola imihlola ethile engajwayelekile abantu bakithi badangele abantu bakithi baphelelwe ithemba ngenxa yokuphelelwa lithemba kwenza ukuthi kube lula ukuthi ubani nobani ofikayo abakhohlise bakhohliseke kalula koko sithi usekelo nalinga kakhulu njengoba nje eboshiwe baningi abamlandelayo abakhona ndayo besithi cha uyahlukunyezwa ukuboshwa kwakhe kusho nje kuphela ukuthi ngabantu abamdlela umona ngoba eyinceko kaNkuluNkulu
lo ke ngumnomzana Vusi Moses Banda umgcini isihlalo wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezomthetho ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe i-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabanye njalo abangamachumi amabili la sithoba minwembili 28 ababanjwe leli gcikwane izolo. Asebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 sebengamakhulu amabili 233. Kulabanye njalo abayithoba munwe munye asebesindile emkhuhlaneni lo kwenza inani labo bonke asebesindile bayafika kunkulungwane eziyisithupha 7692. Lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi uNorest Masoba lomkakhe uElizabeth Diniza babulala ingane yabo eleminyaka emibili bafihla isidumbu. Kodwa ababili laba baphoxana balwa uDiniza wayaceba emapholiseni. Iphephandaba le Herald lithi ugatsha lwezemfundo solucele uncedo kuhulumende ukuthi kulungisiswe izikolo zesigaba seMathebeleni and North ezabhidlizwa lizulu ngempela sona. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Linjani Studio 7? Hayi mina ngidume ngosamamo ngilane Soweto. Nansi into engithanda mina ukuthi ngivula amehlo abantu bezimbabwe. Bantu bakithi, bantu bezimbabwe, ikakhulu bantu bezindebele. IZANU PF yiphathi ayikho wrong okurongo ngumuntu. IMDC yiphathi ayikho wrong okurongo ngumuntu. Kule nto eyi-one esingayinanzeleli. IZimbabwe izolunga okanye ngithi kumele ilunge kuphela manje ngathola umholi ongelabandlululo ongela tribalism be it ngwe MTC ongwe ZANU PF, but as long lo umholi engela tribalism iZimbabwe izoma iqonde intinta. So ngalokho bantu bakithi ake livule kamehlo siyekeleni urojo ngezwithi njengabantwana. UChamisa lwesitala sithi chamisa. UChamisa ngimzondi, angilizondi shoni, nometha ngilindebe. But uChamisa sike samfaka one step, wafaka ikhandi, limbona into yenzene eBulawayo, wagcwalisa amashona kuma-councillors and mayors. Bekubonisa uNkulunkulu belibonisa khona phana ukuthi lo muntu how dangerous he is. Kodwa namhlanje lisagijima futhi lithi chamisa. Limfakeni, lizombona. Kodwa uNkulunkulu bezama ulibonisa ukuthi uyinhloko bani kaPenda. Nanga ubonile wagcwalisa amashona endaweni yakini. Kodwa namhlanje lichamisa lihlamukela udadewenu uThozani Khupu esingazange simzame uChamisa sesimzamile simfakile but akenzanga lutho wagcwalisa amashona. Into esikhala ngayo ukuthi akumelanga kube lo mholi olobandlululo. Ake sizamene uMakhupu nakube ngila inamba kaMakhupu angazi ngayithola Studio 7 ngikhuluma la imposter ukuthi ngicela mawungaphathe sokuvotela wenza okulomehluko uphathe okufana naye ungabi lobandlululo.
Nibonani sani, bonani bantu bakithi linjani ngezindawo siyezwa nje abantu bezanu PF sebeqalile belokhu ethi ma-election. Bengathi ama-election asiza ngani abantu? Asiza ngani uZulu? Kube vela ngeqiniso abayikhulumi ngale nto ama-election. Ngoba kuyafana kula nto abayenzayo, ngoba kuthi abawinile abawinanga. Bona vele kabawini kanti bavotelwa ngobani? Abantu behlupheka kangaka. Kube nga bakhuluma kanje bethi bazamela abantu ukudla kungcono kakhulu kulokho bebhizi bethi ma-election. Abantu labo badla lawo ma-election kanti abantu badlani elizweni? Badlana abantu abadli ama-election wabo phela la abachoma ngawo bona. Angithi bona bayakwazi ukuthi bayarobha yonke into abantu abayizabo ezizalo phefuizithuthi kuphela bengakhuluma igaba elithi election. Ama-election lawo akasizi ngalokhu ilizwe lento libolile liyaphela lokho jona lisiya phansi kodwa bazobhizi bethi election. Kusiza ngani abantu lokhu? Kube ngabo bakhuluma ukuthi bathengele abantu ukudla bethenga imithi ezibhedlela at least kulokungcono kakhulu.
Salubonani. Ngibingelele ku-Studio 7. Sibingelele kakhulu umsakazi omuhle kangako bantu bakithi. Hayi, mina ngeda ngiyazibongela shemo. Yazi kuyintokozo enkulu. Sihlangene Zimbabwe, Botswana, wase-South Africa singamaZimbabwe sonke. Yazi ku-Studio 7 liyasihlanganisa sibe nyamanye, sibe nto yinye. Ngiyabonga phezu nako kubonga abasakazi. Ngiyabonga futhi ngiswele imlomo ezinkulungwane. Kodwa ke nantu udaba engithanda ukuhlala kilo elezwe lethu bantu bakithi. Siphandla sijabulile, siyacela sihluphekile emoyeni yethu, asikwazi ukuhlala emindeni yethu. Bantu bakithi ukuthi ilokhu esikusakaza kufikela kuwonke abantu ezikhundla eziphezulu, maybe bazozinyikinya bezingcwebe bezizwe ukuthi basaphila bangobani. Ngomuntu ophila ulo nembeza engaphili nje abantu abafayo basengasela nembeza ukuthi uphanga kuba izidumo zezosithi president nangiyana ubani ukhona. Bantu bakithi kakhulu nabesindebeleni ngithanda ukulicela kakhulu bantu bakithi. Yazi angikaze mbone lidonsa lisilwe embusweni. Siloko silalela amashona esilwa kuphela embusweni, kodwa bantu bakithi ngicela kulazi ukuthi bantu bakithi singasolini abantu abafakiweyo enkingeni. Sola masungula inkinga. Bantu bakithi mina ngedwa mbona lutshwangela ngumuntu wayezinkinga la. Bantu bakithi bekanitshwangela wadonsa luchamisa ekhoneni wamnikeza isikhundla. Isikhundla ilizwa liyenziwa kanjalo. Mayidonsa uchamisa ekhoneni emnikeza isikhundla kwazi uchamisa yena la ebeyithu wabonye abanye abantu bonke abakwazi. Mayebuya lo muntu sephusha uThozani kubefaka le ingena esikhundleni leso sinikezwe ekhoneni. Leyo nto liyasixabanisa. Lapha umuntu wabophansa abantu umsila ngothwangelayo wabophansa uMakhupu lo uchamisa umsila yena qede esifa. Bona nini? Yonke into silwa ngabantu basishoneni kuphela. Izwi amazwi omuntu omdala aweli phansi, inyembezi omuntu omdala aweli phansi. Bekani unkomo wathi abantu bathanda ukulwa abasezulu wabo kodwa lingayingeni. Iyona leyo bekani balwa day.
Salibonani basakazi be-Studio 7 nabathandi. Elona okhuluma uGift Sondo kuFoka Ndlovu. Basakazi benthanda ukuthi ngiyembuze kanti mangabe ebalalela amaqembu aphikisayo. Amaqembu aphikisayo anti sebe singabala uMakhube ngoba uMakhube ufana lezano. Sibala amaqembu aphikisayo njengabo MDC Alliance ukuthi njengoba last election kwavotwa izano yaRiga. Baye khothi ikhothi siyazi iscaptured by izano. Iyaqhubeka iyabusa noma iRigile. Uthini uplan B? One next election ngoba akusiza ukuthi bebehlale besiyekhethweni izani ibiyirigi. Okunye futhi bengithanda ukuthi ngikhumbuze abafowethu abanjengabo Gawule, Obhethi Mpofu, Ophukeni ukuthi hayi madoda, isikhathi senu siyeza. Umbani wayisazi ukuthi one day indoda enjengoJonathan Moyo, labo kaSquare, labo Joao bazazithola behlala egangeni njengenyoni. Ya, so lani limbuluze madoda, kodwa siyeza isikhathi senu.
Sabona msakazi weStudio 7, hayi siyalibonga ngomsebenzi wenu eliwenzayo. Okhulumayo ngu-Archbishop Khumalo. Ngikhathazekile kakhulu ngabantu bakithi emathebeleleni abalwa bona bodwa ebafisela ukuthi abantu abavela ngasempumalanga babenze ama-councillors. Ake ngilisitshele ukuthi ama-councillors lawo eliwakhethayo avela empumalanga asebenzela yiphi isiphi isizwe. Njalo bengicela ukuthi abantu bemathebeleni ake livuke. Nxa likhetha amakhansili, nxa umkhansili ehlale eSabhabha, lina lihlale eCodripark, kuthiwa ubheke iCodripark kodwa ehlale eSabhabha. Likubona njani? Kaliboni yini? Ake livula amehlo, ake livula amehlo. Ukhansili afanele ahlale kuleyo ndawo lapho abheke khona ukwenzela ukuthi nxa sokukhona okukhona lenelise ukuthi limlande liyekhuluma laye. Kambe nxa lizasuka lapho kuzima ukuthi ugibele lapho siyadinga, ugibele amateksi amabili siyadinga ukhansili. Ohlala eSabhabha yena kuthiwa umela iCodripark kumbe umela emakhandeni kumbe umela iliphi lokitshi. Nxa engukhansile ehlala eSabhabha ehlale emagogoba, ngahlala emagogoba laye kubonakala ukuthi ungukhansile. Nxa sokukhona lenelisa ukuthi limlande lisebenze naye. Khathesi abantu babhizi basolana lokhuphe. Kati lezwa kuthiwa isikhundla leso sobupresident siyilifa yini njengesabo sabhu njengokwezinduna ukuthi umuntu asuke khona lo executive committee athi sezohluthula umbuso athi uphiwe ngoTswagirai engasalandeli constitution. Ake livuke bantu bakithi, ake livuke lifunde ukuthi lisupportane lingadividwa ngabantu basempumalanga babuye bali divide. Mina kangikethi ngakuthiwa kuya ngami ngayo bonke amandla khona alokhu zwesiNdebele nayabambana ukwenzela ukuthi lama MPs asuke lapho siyamela imathebeleleni ngabe izinto zethu zonke zihamba kahle. Khathe silibhizi liyahlephunana lodwa uChabisa ukhuphe idoti ukhuphe right ulandela iconstitution.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla eliphikisayo kweleGini lithi kulabalandeli balo abathathu ababuleweyo ngemva kokuba umkhokheli wabo uSelio Dalane Diallo ethe usenqobile kukhetho yona ikhomishini yokhetho ingakethuli impumela. Usibalukhulu wesigodlo seNigeria iLagos usethe akula muntu omele ahamba-hambe ukwelanga elilodwa kulandela ukutshengisela ukulodlakela abantu besithi sebekhathele ngokutshaywa lokubulawa lugatsha lwamapholisa oluthiwa yiSARS. Esikhangele esivela ngapha kwele Melika. Sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amathathu 30 million asebevotile kukhetho lokudinga umongameli. Izigaba zele Melika zilamalanga ahlukeneyo awukuvota, kodwa ilizwe lonke livota mhlaka 3 ngenyanga ezayo. Kusasa umongameli Donald Trump uzadibana lomnumzana Joe Biden kunxoxo mpikiswano ngemva kokumiswa kweyinye edluleyo ngoba uTrump wayehlaselwe ligciwane le coronavirus wala uthi lingxoxo mpikiswano iyenziwe kumabona kude esithi ufuna badibane mathupha lo Biden. Lona udaba lwegciwane le-coronavirus lukhanya soluyilo oluza kuba lokwenza lempumela yalolu khetho ngoba ababili abancintisanayo laba balembono ehlukeneyo ngalolu daba. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi udaba lwe-coronavirus ulubona luzathatha hlandlabani kukhetho lolu.
So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa ukuthi indaba eaffecta wonke umuntu ngoba unothile kumbe kawunothanga. Enye into futhi esiqaphelayo ukuthi abantu baze bafe babe banengangaka. Ugulile yini uTrump lomngani wakhe Chris Christie? Baphumile esibhedlela kodwa bakhona abanye abantu abangabayanga abangasi bantu balutho abangelayo abangayiphiwayo le mithi esize uTrump lo Chris Christie. So ingeza ke yekele ukuba yindaba enkulu le ngoba umkhuhlane wangkhona lanxa uaffecta bonke abantu usuphinde usubandlulula. Qala sasikhala ngokuthi uaffecta ama-minorities abantu abanjengabantu abamnyama lama-Latino. But kathesi sokukhanya ukuthi nxa ulesikhundla uqakathekile umkhuhlane lo kwasakuhambisa esibhedlela izinyanga uhambisa amaviki kuphela. So yikho nje uyisiqoqe lasendaba ngoba uaffecta yonke into, izinto zonke kazihambi kuhle ngenxa ye-COVID. Okuqakathekileyo futhi ukuthi abantu bayakhangela ukuthi kwamanye amazwe amapresidenti kumbe ababusayo bawenzani lo mkhuhlane ukuthi baze banelisa ukungani bayawuhlehlisa. UTrump bakhanya bamsolayo ukuthi yenzanga, kwakukhona okunye kokungamele akwenze njengokuthi athi abantu bonke kabapractice ukuthi bangabi ndawonye bagqoka ama-mask, yena ubephikisana lama-scientists labodokotela abathi asivikeleni umkhuhlane. Yena ubekhanya engelandaba lakathesi loku engatshintshanga nje ivile sewugulile, indlela ayenza ngayo iloku ifanana. Yikho indaba le ivele izakhulunywa ngayo khonsuku zonke kuze kuyefika ilanga le-election.
Bakhona abanye abebandla lama-Democrats kade sebesola umkhokheli wabo uMnumzana Joe Biden besithi kukhanya yena ungani usezibona senqobile kasakhankasi njengalokhu okwenziwa ngumongameli Trump. Njalo ngempela sonto kukhanya vele kazange ayenze lutho, obezihlalele nje. Ukubona njani khona
indaba kaBiden lokukhankasa lokuthi kumele enzeni angenzini? Indaba ehluphayo ngoba singakhumbula ukuthi abantu kade befuna ukuba ngo-president ku-Democratic Party bebebaningi kakhulu. Khanya laba bantu abaseceleni ababengabakaSanders abaningi kabasuthisekanga, babona ngani baqilibezelwa kumbe babona ngani uBiden kasoze anelise ukubamela izinto zabo zonke ababezifuna. Ngaleyo ndlela ye uzabona ukuthi yibo abantu abasolasolayo kakhulu. Ukukhampeyina ye kuyabonakala ukuthi kumele akhampeyine. But umbuzo wami ukuthi njengoba uBiden yena ekhethe ukuthi sonke isikhathi ukhampeyina esendaweni yakhe kumbe lapha akhethe ukuya khona engela bantu abaningi, engela rally njengoTrump, angiboni ukuthi ukuphumula nje iviki eyodwa ikho kungamluzisa umuntu ukuthi kuthiwe uphumuleleni. Kodwa lapho aphumula khona bona ngani kwesinye isikhathi bonke lo uKamala Harris angithi bemelele ukuthi ngenxa yokuthi bephawule COVID abantu bakhe bale COVID hathi yena, so wasesima mbijana. So leyo yindaba angazi, mina kangiboni indaba ehluphayo. Bona nokuhluphayo kuphela ku-Democratic Party ikho khona lokho ukuba lensolo yalaba abantu ababelandela uSanders. Bazasola even lamhla uBiden esewinile ngupresident, bazabe belokhu behlupha ngenxa yokuthi bona balezabo izinto abafisa ukuthi ngayo kuthiwa zenzi. Bengingakubonanga kakhulu kuyindaba engamluzisa leyo ukuthi kuthiwa uphumule one day, kathi ngani lathi sisebenza siyaphumula.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma leStudio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU isisole uhulumende ngokwazisa ukuthi useza kubhadala imuli zezisebenzi zakhe imali engamadola eMelika angamakhulu amahlanu $500 awomngcwabo nxa isisebenzi sakhe singabhubha. Umkhokheli webandla le-Enlightened Christian Gathering umnumzana Shepherd Bushiri owazakala ngokuthi ngumprofita kanye lonkosikazi wakhe uMary bazinikele emapholiseni izolo ePretoria kwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.